obulawayo uhlupho lwezimoto lukabili. Okwakuqala, nxa sikhangele izimoto ezithutha abantu zisuka emalokitshini zisiya esidikidikini sedolobho, kuvame ukuba yibo zukho, ngaba ngamabhasi kumbe kube ngamakhombi. Kodwa ke sikunanzele ikakhulu izolo kumbe ikakhulu mhlaka 3 May yikho ukuthi bekuvele kungena zimoto. Bezintutshwana singazi ukuthi ozuqo bevele bengaphi kumbe bebedelidizini, kodwa ixuku labantu, amaxuku lamaxuku abebibonakala kuma-bus stop la, amalokithi wonke nje jikelele phosa izolo imini yonke. Ufica ukuthi lezi ezinye izimoto ezazivele zitshova kudala, ombayiwa labo-city transit laba labo-bupta abangasavunyelwayo ukungena emgwaqweni sokuthiwa-ke yimshikashika, lanxa kuyizovela izimoto ebesizazi ziyabe zingavunyelwa ukuthi zingene edolobheni. Amapholisa abezimbile nxa zonke, okubangela ukuthi abantu abaya emsebenzini bagcine bephuzile kumbe abanye vele bagcine bengasahambanga. Kube sekufika intambama-ke kuphinda kube isichobechobe futhi khonaphalapho ogadelwa khona kibohamara kibolayoni langaphi ngaphi, ngenxa yokuthi izimoto lezi ziyabe zisilele zikazukho, njengoba lezi ezinalamabhakani kazukho bayabe vele bengazifuni emgwaqweni. Sibe siba lohlupho lwesibili lokuthi nxa umuntu esuka elokitshini esiya kwelinye ilokitshi kuvele kakulazukho, izimoto ezithenjiwe yilezi ama-Honda Fit lamanye nje amakhombi angarejistanga andazukho. Manje amapholisa abezimbile izindlela zonke zonezo, kusuka-ke kubangela ukuthi abantu bagcine bengasela zindlela zokuthi bafinyele abafuna ukufinyelela khona. Ngithatha umzekeliso, nxa umuntu esuka mhlawumbe kosekusile enkulumane zama ukuthi aye e-Country Park kumbe zama ukuthi aye eluvesi, amapholisa angavela vimbe izindlela lapho ohamba khona lezo zimoto, kusho ukuthi abantu laba basela izimoto zokuhamba ngoba vele kakulazukho ohamba kuwona lowo ama-routes. So yizo-ke izinhlupho abantu abahlangana lazo ngenxa yemonopoli kazukho, njalo ebangelwa ukuthi amapholisa abevimbe imigwaqo lapho kumele izimoto lezi zincedisa abantu zihambe khona.
Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi balonanzelela udubo olubhekane labantu njalo bazalulungisa. Ubona ingani lokho kuyathembisa yini?
Uhlelo lolu abalukhulumayo, yebo kungaba luhlelo oluhle nxa kuyukuthi lusungulwe kuhle. Esikunanzelelayo ukuthi bekungamelanga kuqalwe kumiswe amakhombi lawa vele kade sebenza ngaphansi kwamakhampani kaBupta, makampani kambayiwa, lamakhampani lawa ka-City Transit kumbe Apricot laba ngathi beqonda kibonasti ngale labo UPH. Bekulula ukuthi uhulumende aqale aqogelele abe lezimoto ezaneleyo ezizathutha abantu nxa sokuthiwe lawo makhampani kumbe mhlawumbe asavunyelwa, kumbe njalo uhulumende akhulumisana lalawo makhampani ukwenzela ukuthi basebenzisane nge-partnership ukuze kungabi lohlupho lwe-mass public transport system. Kodwa kalesi sokunanzelela ukuthi vele izimoto lezi zithi ngezikazukho, kasizo zikazukho, but yizimoto ezilabanikazi abacathe ngaphansi kwebhakani likazubu. Yikufica ukuthi le mikhehlekhehle eminingi esikhangele ukuthi ngabe kuthiwa ithovisi emakhaya ithole izinqola khona-ke, kodwa kathesi yiyo esithwala abantu lapha edolobheni. Fica ukuthi kuyabe kule ntuthu esabeka isigaga sentuthu kukhoza i-pollution emadolobheni, njalo lezi amabhasi lawa ayabulala imigwaqo.